Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Kulembali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami. Kutsho abanengi kumnumzana emasoni mnangagwa yena osanda xotshwa kubandla lezanu-PF njalo olakho ukubotshwa.
Kambe ukhululile laye usike ndiwadla loko wesilungu wabuyela emakhadeni mayini zakhe emzini lakekakudala ukesivula ubutha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhaxabule isalukazi esingumkakhe ngoba simncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emmerson Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanu-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lo Mugabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi seGugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi. Abantu besala ukuthi behle kuyehlula azafike kulesikhathi. Wayevele kukhangela ukuthi kuzakwenzakala khona lokhu. Lento kade ihlalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Ulembali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonquthela eGugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshe atholisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa embopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezocuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidlands. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumule kuzanu yikho izanu izakuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababa bethi bayambopha labo zindlela zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli ucuku phezu kwabantu beMathebeleland, babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ukusela, belwela ukudiliza umno welize okubangela ukuhluphwa kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapha abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana loMgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla lezanu-PF futhi kathesi abafuni ukuthi ngaye zanu-PF yakhokhela ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeni kwakomgabe.
UMnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uZulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla lezanu-PF kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yebandla leZANU-PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla ngesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu ukhala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabond kumbe ngedola. Labo abasebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezibalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kulalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Are ngumsekeli omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulisana osokuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU-PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe, kodwa ke kuafektha uZulu ncotwa uZulu eZimbabwe khathesi akanamsebenzi. Uzulu eZimbabwe khathesi sikhuluma nje so abatsha bathwe nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogu Emoyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ingxabano ekhona ebandleni leZANU-PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa kule viki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokhu kunika ilizwe ibizwe elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizimusi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengalaqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapha kona khona ukuthi kusasa likhanya lilolutho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhipha umongameli Mugabe leZANU-PF yakhe embusweni.
Owakhathesi kunzima, kunzima zulu ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bakhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy, bekhangele nje ukuthi uhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakamuse kwa umnumzana Ngabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokhu kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU-PF ephuma le nhlelo ezizathuthukisa uZulu nangusele minyaka engamajumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungelantuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisi, kuphela yukuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukudilika phoze kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawandeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni kuma
asambeni.
Uyakwazi na lapho okumele uyevalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi-13 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyelo South, eBubulima East, Kanyelo West, eNkabazwe, eMidland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Nderengwa West, eSouth, North, neEast. Izishabane ngezi kanye nezishabane runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola ku website yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lokufundisa abantu ukuthi bayevota azange kungene kuzwi kodwa kusezalana kathesini ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu nakenabo-alliance bangena nengqini yengqi bekhuthaza abantu ukuthi bayevota ngangezimbabwe inkulu kangaka ngeke sayizikhetha izimbi zonke so izeti kanye udaba lethu lathi mabhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amazwi.
Ngiyalikhuthaza bakithi ukuthi hambani niye lezetha njengamavota nabo abangenabufakazi ukuthi bahlala ngaphi. Hambani kuma-councillors yenu ihambe futhi nakubosobhili siyebhalisa khona ngapha emakhaya emadolobheni asamngeni siyebhalisa ngokunelingiyethu ngoba yilisasa yabantu abethu isezandleni zethu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Uhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemaswingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuliviki esetheswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacansini laye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo, ngibonge njalo zamadabezi balalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngembiza zabo ezazilani yamanda. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulumbini lo laye usuke nde wadlala okokwesilungumbo wabuyela emachagheni enqayeni zakhe embizeni lakhe zakudala esekhumbula ubusa bakhe kwase ukuvusa imizwa. Ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho bona ngathi kungaba yikhona lokho.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhu ya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Xa engqondweni yakhe wayezilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphinda le ndiza yakhe yenzakati ngoba phela engabi kuyathili ukuguga othandayo ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi kwesinye isikhathi kubona senze uluphi oluthize ebesinganayo singalenza kodwa ingqondo nxa ithi seyafika kulelo banga ufuna ukwenza ulutho iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi yena kasela mizwa, kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years balicina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba le phela kankomo lamadaba ezulu ivele yindaba engasikeli nalapho ekubhaxabuleni lasalwazimbe uthi ukuthi bekevele bedonsa amatoleki bendaba le iminyaka yonale engamathumi amane uthi ukuthi kukhona vele okulesi sisa bangacatha neminyaka abalayo kodwa le engamathumi amane edlileyo kutho ukuthi nxa usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuphela kwakusemqoka kumbe waye indoda ayibenqongele ukuba indoda wayo. ngokuthi la iseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu beminyaka nje sisi lapho indoda sibili khona kutho ukuthi kukhona okukhona yikuthi amathebandaba kwesikhathi asinika indaba babe sibephungukenzela phezulu indaba le iyakhona ukuthi kaloku esikubonayo nobubali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva lokuvumbuka namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade belayo beyifukamele oweminyaka leyo edluleyo.
Obaba yebo bebele nqayila namhla ikhona bayanatha omama bonake
kulukhunyana njengoba njengasiyo umuntu wesifazane kodwa angizange bengizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubabiswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani kangazi kodwa ngiyabona nyanakanela ngiyacabangela ukuthi yabo babengabe lapha bengazi impisana zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenzela ukuthi phela labo bangaphoki ukuhlala beqanda nje.
Amalahle ebantwini besifazana acitsha nxa sebekhule okunganani
kubonike labo nkuma ngiso iphela ze izazi ezithi yazi nezinto zomzimba womuntu kasivumelani ngobana bani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona lokudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo efika lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu isina injani. Omama kuyakonakanela ukuthi nxa bengashayi esikhathini kumbe sebeqede isimbi esintini okwabo sekuphelile. Kanti-ke izazi zithi hhayi ayisikho lokho kodwa-ke ungayisihlawumbe amaungayisihle bambayisisembisa amalahle ngapha ngakumama angatshintsha siyi.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba uMgandla, siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Salibonani baba uGande, salibonani mthakazi omuhle.
Yes, siyabona baba Vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa. Manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khona lo?
Baba, inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu, kodwa ayikhathazwanga yodwa, ikhathazwe namalunga amaningi kanye lomthwakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mdaka 5 lapho inkosi yayidinga ukucela khona izulu, idinga ukukhusisa izilimo, ingayidishanyelo nokubusisa nje umhlabathi, ngitsho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi afayo womthwakazi. Kodwa-ke lokhu kwehlula baba, ngoba kuhanjiwe emthethandaba kwafika ehluleka ukubanganethesa isicala kungangezela umvilekazi wesibili. Uthe-ke sokwehlule sokho bamkhupha, namhlanje ngumuntu ozihlaleleyo nje, ngumuntu ofree. Kahle sesivela kuwo la amapholisi ukuthi yeyo umhlangano sikawuzange wenzeke. Yikho-ke izolo bathe hhayi madoda, aqhubekani ngento yena. So umhlangano siyaqhubeka mhlaka-18 kuyonale inyanga ngesabathu elandelayo liyana, kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka-5.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe? Kuyikuthi umcimbela liwenza wawungowezamasiko ungela ezombusazwe?
Kulokucabangela okuthile, ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethandaba khona ngale sebelama-PP
yikho lapha abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hayi kushuthi khona ukuzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zomba ngayo. So basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela khona ukuthi hhayi singamekela ke laphana uzakhuluma ngezombusazi. So yikho okwenzakeleke khonoko.
Ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo, kukhona yini okunye elizaba likwenza?
Le nhlelo eziningi kakhulu baba uGande, minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi seyabekwa phela baba Gande lo mthakazi wonke saka 10 September igojiwe inkosi. Inkosi esiphakathi komsebenzi, imisebenzi yonke eyenziwa inkosi, inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi. Kule mcimbi eminenge eminye esizabe lokho esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nabo ukuthi ihambele zonke iziqinti zakomthwakazi engingathi izifundazwe zakomthwakazi. Njalo inkosi ivele sizaqala futhi nenhambo zayo zokuphuma ikhulumisana lamanye amakhosi, ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Mthwakazi omuhle, ngiyakuvalelisa mthwakazi omuhle, ngithi hayi philani kahle mthwakazi. Lingakhohlwa ngaka 18 November siyabe sisegcekeni leNcwala ngemva kweHighlanders Football Club lapho Elizabeth lihlangana khona lenkosi yenu uzani ngokunengi benu. Ngiyabonga mthwakazi omuhle.
Lo ke bekungumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele. Ebesikhuluma laye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu, yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha. Sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazane, kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla leZANU-PF.
Njengomama owalwa sesini, iposti yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye-presidency ye kungaba yikho, but not le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba zingabezi kuphela. Kanti abanye abantu abahamba empini ngobani? Sikhona lathi esasihambile empini, waye kungathathwa omunye ongasiwo wesemilia kolobuzeni yakomgaba. Omama bonke ababesempini ayisee for no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baneglect.
Kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla leZANU-PF,
hayi bekungaba ngcono ukukhethe noma ngumuntu nje o-neutral noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutral, hayi khona ukuthi omkamngameli. Ngase kunje so sekungani i-dinner yabona, akusamelela omama isilike singama-studies siyabo ukuvuma. Ngingakutshela nge-newspaper yangemande kumbe yayinini wathiwa khona umama oloyali ku-president. It's obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kundoda yakhe. Thina sizaba loyali njani kuye singasobafazi bakhe?
Inani labo lilungile yini omama laba abaphethe izikhundla kuhulumende?
Ungakhangela omama bayi-majority yibo abavotayo, kodwa sibalutshwana ezifundeni ezinye eziyi-vital. Na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation. Asilobandla elincindezelayo, libandla sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenza lengabe izawenza kuhle. Omama babehlezi bodwa, obaba bebodwa, kwakungena kuhlukumezana. Even kathesi akula kuhlukumezana. Umuntu nxa kukuthi uyakwanisa kumbeni uyanika provided uyakwanisa ukulokuza isifunda sona lesi, akufanani nabezani ukuthi ezani babehlezi ukuthi kungani ngama-quotas, kungani i-marriage quota. Thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labo bhuti bethu babengasondeli even nasezinkambeni zethu, sasizihlalela thina sikhomandana siyithi sodwa.
Umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babe lalesi sikhundla labesilisa babe lalesi sikhundla yiphi?
Right, kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over. Most probable na kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezabo. Siyakuvuma thina. Ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sesalelwe yi-2 years. Uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years eziyabe zikhulunyiwe zingafika athiye. So usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye, ahlale phansi uthathe over omunye. So ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution, akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azaye kufaka engcwabeni.
Lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko umnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla leZANU-P F labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru?
Mina personally ngiyamzela, ngiphinde ngithi isikhuni sithithe umgwezeli ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza. So kakuze laye ayesenza khona ngiyamzela njenge-human being, kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba. I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane, uyahlanya. So umuntu ongazelwa ngabantu bemathebelele nje yena lo asozimzweni.
Ye, kodwa uthi waxolisa
ngoba wathethisa ibidayeti uthi waxolisa asikuzwanga nje ukuxolisa kwakhona nga waxolisa kunkomo kasiyelanga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla leZaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZitha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Kido esabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uyaziwisa ngikhuluma nje khonapha eMelika eNew York lamhlanje. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.